uhlupho esinalo ukuthi labakhokheli sikhuluma nje nje abalacebo leqhinga lokuthi bangasisusa njani kulobu bunzima esikubo. Kodwa thina besisithi indaba entsha ephathelane lezisebenzi layo wonke umuntu elizweni ukuthi esikuvotelayo yikho esikudlayo. Sibuyele edabeni lokuthi sekumele sivula amehlo ekukhetheni la. Kesikhethe amajongo samatsha la maxhwebhu asebhugile sekusala. Le nkomo nazolima ngazo kulesi khathi lapho ziguqula khona ukufake ezincane. Uhlupho lwezisebenzi kusekuthi sikhetha njalo abasibambele imisebenzi.
Uhulumende kumele enzeni mhambi ukulungisisa udaba lokusilela kwemisebenzi?
Ngingakhuluma iqiniso ukuthi esingelakho khathesi nguhulumende. Esingelakho ngubukhokheli. So singaqhubeka sithi uhulumende enzeni. Silabantu abaholayo ngikhuluma nje khathesi. Abadla imali yesizwe eyemithelo. Kodwa icebo lokuthi basenzeleni abanalo. Ngaleso sizathu kuba nzima ukuthi sithi uhulumende kasenzele lokhu ngoba okwamanje asilakho khonokho kuthiwa nguhulumende. Imigwaqo ibufakazi, izibhedlela ibufakazi, izikolo ibufakazi. Le misebenzi bazayidala njani ubudlelwano bethu lamanye amazwe bububi kangaka. Thina siyayengana phakathi lapha kodwa eqinisweni ukuze sivunke kumele ubudlelwano lethu lamanye amazwe buhlambuluke.